Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamasipala zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Kokugcwela izibi emalokitshini, sokugcwela izibi esidikidikini sakoBulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili, sibe sesinanzelela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemigwaqo lapha bukhule bachakaza bukhulu kakhulu, okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababuthayayo kabakho emsebenzini. Sokusiba nzima-ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni atshiyeniyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu-ke suka sikunanzelele okuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho yikuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu, ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabe engatshonanga kuhle, amanye njalo elamanzi. Kube kufithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganithiwa kasabanjwa kuhle, ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakoBulawayo siloluhlo oluveza ukuthi ngelanga elithize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayelokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lomanisipala kunye lezisebenzi zakhe?
Thina njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawo amandla okuthi sithi ukhansili kanika abantu bakhe imali engaka, kodwa-ke sikwenzayo njalo siqhubeka sikwenzayo ukuthi sixoxisane lawa amakhansila leziphathamandla zekhansili eziphezulu kuwo amaqembu la esingaxoxisana ngawo we-WhatsApp njengoba kunje siku-COVID-19 lockdown. So esikusuggestileyo ukuthi okwakuqala i-City Council kayinanzelele ukuthi idola leZimbabwe ngasiliqathanisa elemelika selatshelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhuyana-ke sokuveza sobala ukuthi i-council kumbe singathi i-management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi bone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate yonaleyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kanti izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga, ngoba khonokhuyana kuzenza ukuthi bangaze babekhathana kakhulu in terms of kuma-higher salaries kumbe kuma-lower salaries, ngoba singananzelela i-local government yi-ministry kahulumende. So ngokunjalo-ke besibakhuthaza ikakhulu siye sazisaba le ngqoqo kumbe ngengaba le ngqoqo lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ku-town clerk, sasho ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelelana yini mbe nxa beziqathanisa lezisebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini, kube yi-starting point naleyana. Ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-$1,900 mbe RTGS okuyimali encane kakhulu, sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena okusemgrade uhola malini, baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap. Then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-City Council ingazi yahola imali eningi kakhulu, bahuquluza imali yonke, kube sokusithi laba abayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lezi ezibamba amahofisi izisebenzi zika-City Council lezi ezibamba amahofisi aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo nxa siyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.